ngempela batho bephenisile abadala lapho bethu umntwana ongakhali ufele embelekweni wasakhulayo esikhongiseni mthombeni wesilikwe wale minyaka kuzalwa elithumi lasikhombisa uthinthe inhliziyo zabaningi lapho esethisa ezimathosi nyembezi elandisa ngobuhlungu ngokubanzwa ngamandla okuthiya isikolo ngoba engelayo incwadi yokuzalwa i-birth certificate. Uswamseni wabhujelwa ngunina lapho ebelethwa wasiyizwa ahambe egoli wanyamalala. Kuthe kufika isikhathi sokuthi athathe i-birth certificate komsitheli wathi wafuna i-birth certificate kanina yona eyayingekho okwadala ukuthi engayiphiwa lincwadi. Ngemva kokuba i-Studio 7 yethule udaba lwakhe bakhona abalaleli abathintekayo bamsiza uSwamseni wathola i-birth certificate kanye nesithupha ngemva kwamalanga alithumi kuphela. Simthole ijabu lokumangalisayo lapho sifika kibe silikwe izolo.
Jabule kakhulu lami emva kokubana sendele i-birth certificate ngoba bengingaselali ithemba lokuthi ngizafa ngayikola. Okwakhathesi ngifisa ukubuyela esikolo lami ngifunde ngiqhubekele phambili ngifunde ngibazi ngibe ngudokotela. Ngiyabonga kakhulu laba abathe bangincedise ukubana ngithole i-birth certificate. Inkosi ilibusise.
Uyisekazi inkosikazi Siphathisiwe Nkala laye uveze ukujabula okukhulu kodwa waphanga wathi lokho kulobunzima obukhulu ekutholeni lezi ncwadi komsitheli.
So ekuboneni kwami ngibonga kakhulu laba abantu abangincedisayo, abantu abafana nalabo CDYT Studio 7 labo bonke abakwanisa ukuthi bangenele kulolu daba abangincedisa. Engikhangeleleyo ukuthi umntwana lo abuyele esikolo ngoba efisa ukuthi abuyele esikolo kodwa izandla zami zingani zimfitshane. Angingeke ngithi ukuthi kulula ngoba mina sengiphumile kulolo duku ubunzima kukhona erejesta. Lami ngingathi angazi kumbe uNkulunkulu wangenelayo kumbe kuyini okwangenelayo kodwa ubunzima kukhona.
Umnumzana Mbuzeni Mbambo olilunga lemthakazi Republic Party uthi yena labanye bakhe bathinteka kakhulu ngodaba lukaSwamseni okubavuxa ukuthi basize. Ukhuthaza imuli ukuthi zidinga ama-death certificates lapho zilahlekelwe ukuze abantwana bengasali bedubeka.
Isicelo esinaso kuyayihlupha kakhulu i-death certificate yakamama ikuthina emakhaya thina emakhaya abazali ngumbe isobo umphakathi nje wakwamthakathi ma kushona umuntu engabe eshone eGoli noma ngabe eshonele emakhaya abazihluphi nokuthi bedinge i-birth certificate. Okubana into ezinjalo nje ezingathi i-simple things enziwa yi-ignorance yabantu solakala sezifaka ingane enkingeni.
Umnumzana Phineas Makota ukhansila wentepe uthi udubo lwabantwana abangela ama-birth certificates lusabalele kulesi sigaba naliningi labo ngabazukulu abahlala nabokhulu nabogogo. Uthi ngaphandle kokuthi kuguqule eminye imithetho yokuthola lezi ncwadi lolu dubo luzahlala lukhona.
Sisithi ngayo uma isilaba anikeza izisizi incwadi lezi akhulule eminye imithetho leyo womileyo ukuthi xa ugogo lo okhulu besiza ngabantwana abangezama ngabazulu babo mabangabawomiseli ngababavumele babathuse babanikeza ngoba umntwana ngesivalo apha elizwe lasezimbabwe kumele akholise lekuzeni ukukhululeka kwelizwe lasezimbabwe esithi ngama-right akhulule ama-right akhe naye ezimbabwe njengabanye abantwana bonke abanabazali abangenayo.
Kuhle njalo umgcini sihlalo wekomitini ebona ngokukhulumisana omlotha e-National Peace and Reconciliation Commission wayengumahluli uJustice Selonare uthi kuzamele labo ababulawa ngesikhathi sombhuqazi wobhukawondi baphiwa ama-death certificates ukuze abantu babo bengabhekani lobunzima ngokuthola ama-birth certificates. UNare uthi bazaqala uhlelo lokungcwaba kutsha labo ababulawa badikele emlindini.
Kunje ngendaba le yama-birth certificate lama-death certificate kulandelwa abanye bafuna ukukhetha ukuthi kube lama-exhumation yabantu babo lapho abalele khona. Ngiyathemba lokhu uma kuhambe kuze sekuqalisa mhlaka-27 ngoSepa lapha esiyafika kuvulwe ithuna liseduzane lesiporo khanya kuthi izulu lingana amathambo asebonakala kulaba abalele kuyona le ndawo.
unaro zezenjalo ukuthi imbiko yakhishwa ngamakomishini kadumbujena lo Chiyambakwe awasoziswa ngombhuqazi wegugahunde anyamalele ezandleni zowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe.
Sengenze imizamo eminenge yokuthi siyamkhulula kulebunzimanyana siye sakhulumisana lo Vice President ubabumata ukuthi sikhulumisane nawo. Ulokhu esaphinga ukuthi ana njengokwazi kwethu abe sese sigaba sikababaumgabe ngaleso sikhathi balokhu besawaphinisi.
Unaro futhi bazaqala ukungena emaphandleni uyakhulumisana lezakhamizi njalo kuthaza uZulu ukuthi akhulume ngalolu daba lwegugrawundi engenakuthandabuza kumbe ukwesaba. Kumaviki amabili edlulileyo umongameli Emmerson Mnangagwa wethule umbiko othi udaba lwegugrawundi kumele lukhulunywe mgceke ngensuku zonke zabathinteka ngobhuqazwe lo. Iningi elilokhu lihlutshwa yibunzima ngokuthola incwadi zokuzalwa nezithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.